ukasukwere utshela intatheli izindaba kumsukwana esenda kwedlula ukuba ukwala ukusuka lapho abathengisela khona kwalaba bantu kuyiyo imbangela ukuqhamuka kwe-typhoid emzini weMbare.
When we embarked on this process of cleaning the cities, I think Harare did, like the East worshippers said, did their part. There was the relapse, but I'll say it. We got it right in Harare, but we challenged the harvest house.
Ngenxa yaleso senzo kwayekethiswa-ke kulo msebenzi engikhulumisana nomeya weHarare ukuthi akumelanga sivumele ezombusazwe ukungenela lapho kuqhutshwa inhlelo zikahulumente. Nxa singathi ngabasuke abathengisa ezikaladeni laba makube njalo okubalisa labathengisa phambi
kodwa bona bathi kehlukane labo alungisise okuyiyo imbangela yemikhuhlane enjengesihudo se-typhoid ehlukane lokubagcona ngoba esehlulekile. Umnumzana Sifelani yathi ngubaba osisemutsha ophila ngokuthengisa kumgwaqo uNelson Mandela bucwadlana le-Harvest House.
Ngibona engathi ukasukele ingathi sehlana kancane ngoba ubona yibo abangafuni ukuphuma emabhoyiseni abalawo sebegugile bekhonapho. Ubona sebangela i-typhoid lapho eHarare. Uthi thina sibe siloko sisestradeni lapha indaba yabo indawo ukuthi asilamsebenzi angeke ngahlale nje imuli yami isifa ngendlala. Mina ngithi yiba abayenzisethi i-typhoid ibe khonapho eZimbabwe.
Ethi akumelanga amazwi anje abe ngaphuma kunkokheli uqobo ukululaza udaba oluyingozi kangaka. I-typhoid isibulele ababili emzini weMbare wona kungumkhuhlane ovikelekayo.
Yikho ngithi sengathi sebehlanya mpijana ingqondo zabo sezibhugile vela zisasebenzi kahle kabaphume khonapho emalokuzeni amabhoyiseni abala bashiyela abafana abancane bashaya umsebenzi sihambelane le generation yethu esisilayo nowadays.
Inkulumo kakasukwerele isolwe njalo yizakhamuzi zeHarare okubalisa umnumzana Jeffias Moyo othi ibonisa ukungazinikeli kwenkokheli yeZANU PF.
Hayi, inkulumo kaminista uNkasikwere amboni ukuthi iqondile ngoba uthi khona lapha yavezi ukulokuzwa khona ingcekeza ulamanga iHarare yonke igcwele dot emalokishini kule dot yonke indawo ile dot ukuthengisela ukuthi ihulumende sehlulekile ukuthi indawo le ihlanzekile.
Abaphila ngokuthengisa kulindawo bathi iyabaphica ingqondo inkulumo kakasukwere le ngoba bona belihlekana nje labantu lona idolobha ligcwele uzulu ophila ngokuthengisa. Iningi labathengisela bucwadlana le-Harvest House ngelithengisa impahla ukubalisa izicathulo amabhanti abesilisa lengwalo zabantwana besikolo. Bethi lesi kungayisiso sikhathi sokweyisana kungeniswa ezombusazwe endaweni yokulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo imbangela yazo eyazakalayo. Okubafuqayo kuyathengisa emigwaqweni abaphila ngokuthengisa laba bethi kuyisimo somnotho okungokunye okumele uhulumende weZANU PF akulungisise hathi ucatsha ngomunwe egcona abanye endaweni yokuvuma umlandu wokwehluleka kwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.